injongo yami ukuthi khulume ngendawo ye-ground kodwa kube le-solution ebakhona. Ngiyazi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe ekhoti kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo, but ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi se-ground abafelwayo. Kulabantu ababekaba abobaba kumbe amadoda kumbe umkabo whoever oyesefotheni wabulawa ngeleso sikhathi kumbe oyisivo sebenti wabulawa abangatholanga amapentsheni abo. Bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje kungazange kwaba le nkinga.
Abe komishini ekhangelane lokuxolelana i-National Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo batheni?
For the first time bathole information enye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into egugrawundi le nxa sikhuluma ngayo ayisiyo into ye-politics. Bona ngani bazasuka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba leyo. Bona ngani most of them we really moved about the issue and the really deeper understanding ukuthi nxa sikhuluma ngeground sikhuluma ngani. Ngoba isikhathi abantu esinenxa abantu bekhuluma ngeground bacaba ukuthi nje hayi kwakuyinto phakathi kwamashona lamaNdebele, but it's more complicated than that.
Okhulume lenhlangothi zonke kule filimu, okhulume laba bengama-dissidents wazokhuluma laba beku 5 Brigade. Ababe ngama-dissidents bona bathi
uzananza ukuthi kukhona undoda engikhulume layo laphana othiwa nguHillary wayeku kudistant lapha okukhuluma ukuthi yena waba li-distant ngoba wayehlukuluzwa. Ye, siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababe ngama-distant ababehlukumeza abantu. So ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu waye li-distant waye umuntu o-right. So labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo. So wonke umuntu uka-explanation yokuthi indaba ayenza lokhu ayekwenza.